ngibonile ukuthi uJambo ugwetshwe i-SAPS kodwa bengingatholanga ithuba lokuthi ngibone izizathu zenkantolo ukuthi yona inkantolo ngesikhathi inika leyo judgment ibicabangeni njalo lo-prosecutor ubetheni. Kodwa engingakwenza ukuthi ngikutshele ukuthi i-court xa ekhangela udaba lwe-murder isebenza njani. Okokuqala bayakhangela ukuthi ukubulala lokho nxa kuyi-murder kwenziwe kulalokho esithi ngama-aggravating factors. Bayakhangela ukuthi ucuku lwakhona okade lusetshenziswa lunganani. Abakukhangelayo bayakhangela nxa ukidnap umuntu bakukhangela njenge-aggravating factor. Nxa usenza i-robbery bakukhangela njenge-aggravating factor. Nxa usenza okunye nje ukuganga ngesikhathi ubulala lowo muntu bona ngokwakho kuhle kube i-aggravating factor. Nxa kune-aggravating factor sokusitho kwe-sentence yakho kuyabe sekumele ukuthi ibe yi-death sentence kumbe ibe yi-life sentence. So lapha nxa bese 30 years angazi ukuthi i-aggravating factor ibingekho yini. Mina nxa ngikukhangele njengomuntu womthetho ngibona ingazane futhi baliswelile bekungela aggravating factor. Ukuthi usitho usukhangela udaba lwakhona kuba nzima ukuthi uzwe size ukuthi i-aggravating factor ibizasulelakala njani. Singazi-ke bakhona abaphendlileyo i-judgment babala amaphepha akhona mhlawumbe lami ngizaliselibala ngizwisise ukuthi kuhamba njani. Kunzima into ezomthetho ukuthi ugijimele ukusola i-judgment ungakayiboni.
Ye, kodwa ngakukhangela sibili okunje akutsho ukuthi kumbe umuntu kumele agweswele ukuthi ayalengiswa njengoba ukhuluma ngokuthi kumele kube lokho okuthiwa ngama-aggravating factors athize. Akumelanga alengiswe yini umuntu?
Kuya ngokuthi ekunikeni i-judgment yakhe ujust utholeni inkundla itholeni. Mina njengomuntu ongazange wabala kumbe walandela angazi ukuthi kuyini akutholayo. Njalo esentenza esezisentenzini yakhe ngizamile ukudinga i-judgment yakhona izizathu angikaziboni. Ngizawuthi nxa sengibone izizathu ngenelise ukunika umbono ongani uhlangene yino uphelele. Ungaphezu kunzima ukuthi ngisho njalo kodwa ngiyakwazi ukuthi ngekhaya abantu abaningi bazakhala ukuthi umuntu njengoba sibale ama-newspaper izobuleka ngendlela ezihluku kangaka kwehlule kanjani ukuthi kube le-death sentence. Ngendlela akade kubhalwe ngayo ema-newspaperni ngingathi kuwe yiyo indaba nale efuna wona lawo ama-death sentence kumbe ama-life sentence. Kodwa phela manje njengomuntu ongabonanga ukuthi enkundleni ekoti kuhamba njani kunzima ukuthi ngikunike isinqumo. Kuyamele ngimelele i-judgment izibe khona ngithole abazwisisayo ukuthi kuhambe njani ngingakuniki leyo opinion kumbe leso sinqumo. Kodwa okwakathesi njengomuntu obale ama-newspaper lami ngibangala imangala kanye nozulu ukuthi kungabe kuhambe njani.
Ye, khonapho vele njengokutsho kwakho abantu bayakhuluma sibili ukuthi kambe umuntu waganyulwa waqhunywaqhunywa kodwa uzokuthiwa-ke 30 years khonapho bayamangala njengawo babaphula.
Lami kuyangimangalisa